Namhla ngiyathaba kakhulu, sengize ngahlatshwa ivaccine eyokuqala eMaborondo Clinic under Chief Mahlebadza in Mberengwa West. Ngiyathaba kakhulu. Remember ngake ngaye ama-centers babe sithi bona habala le ivaccine eyokuqala, kodwa namhla ngiyitholile eMaborondo, and amanesi angikhona they were very efficient and they were very good. It's a wonderful team. Bathi bona akhona ama vaccine onkangu 2 eyokuqala ngesibili akhona. So ngibe ngikhuthaza abantu ukuthi for those who can, kumele bahambe bahambe emaphandleni bayohlatshwa leyi vaccine ukuthi sizivikele from this COVID-19. Hayi, kodwa ngiyathaba kakhulu ukuthi ngifuna ukuthi ngithathe leli thuba ukulibonga lina Studio 7 lenkuthazo eliyenzileyo. You also published my story and wangimotivator mina ukuthi ngiyidinge leyi vaccine until today when I traveled to Mberengwa. Hayi, ngiyalibonga kakhulu, ngiyalibonga. Ngithathe leli thuba again ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi bahlatshwe siprevente leyi COVID-19.
Manje uzakwenzani sokufanele uhlatshwe esibili? Bathe ubuye yini kulesi sibhedlela?
Amanesi angitshelile ukuthi after 2 weeks kumele ngihlatshwe esibili. So ngizabhala phansi ukuthi mhlaka 17 June kumele ngihlatshwe leyi. I hope the vaccine izabe ikhona ukuthi ngihlatshwe ngiqede leyi process. Hayi, today at least I've moved.